umongameli Donald Trump uthi abantu bakwele Melika bathanda uzibuse njalo akula muntu ongabathathela lokhu. Wethule lokhu izolo ntambama phandle kwendawo ebizwa ngokuthi yi-Lincoln Memorial lapho bekulabantu abaningi khona ikakhulu abamhlophe.
243 years ago, our founding fathers pledged their lives, their fortunes, and their sacred honor to declare independence and defend our God-given rights.
Phakathi kweminyaka engamakhulu amabili lamatshumi amane lantathu, 243 years, okhokho bethu balwela ilizwe leli besenzela ukuthi sibe lozibuse. Uthi abantu bakwele Melika balesibindi okumangalisayo.
It is the spirit, daring and defiance, excellence and adventure, courage and confidence, loyalty and love that built this country into the most exceptional nation.
Ukusebenza gadalala, isibindi, ukuzimisela, ukuthembeka, uthando lokunye, yikho okwakha ilizwe leli ukuthi libe ngeliqine okwedlula amanye amazwe. UTrump obesethula umbiko wakhe abesethatha ikhefu ebukisa indizamtshina zokulwa impi uthe ilizwe leMelika liqine okumangalisayo okwamanje.
Our nation is stronger today than it ever was before.
Ilizwe lethu liqine okwedlula elayilikho khona, liqine okumangalisayo.
It is its strongest now.
Uthe konke okwenziwa ngabantu bakweleMelika kutsho ukuthi akula okungabehlula elizweni.
Our quest for greatness unleashed a culture of discovery that led Thomas Edison to imagine his light bulb, Alexander Graham Bell to create the telephone, the Wright brothers to look to the sky and see the next great frontier.
Esikudingayo ukuthi sikwenze kwenza ukuthi uThomas Edison enze izibani zomlilo kagetsi, kuthi ke uAlexander Graham Bell alungise ucingo lokukhulumisana, amajaha awo-right akhangele emoyeni kwezendizamtshina. Bantu beMelika akula ongasehlula.
For Americans, nothing is impossible.
UTrump uphinde wathi ibutho leMelika lilwela umuntu wonke njalo kalikaze linqotshwe empini.
Today, just as it did 243 years ago, the future of American freedom rests on the shoulders of men and women willing to defend it.
Njengenhlala yenza ibutho njengalokhu elakwenza ilizwe lithola uzibuse, inkululeko yelizwe leMelika isezandleni zebutho elilabo baba labomama abazimisele ukulivikela. Abanye abantu basola okwenziwe nguTrump besithi akumelanga kukhanye engani ibutho ngelakhe. Omunye wabachothoza uTrump ngunkosikazi Priscilla Ndlovu, ingcwethi kwezombusazwe.
Ngibona ngani ukuzama ukudonsela imilitary eduzane ukuthi imphakamise, ukuthi lanxa abafuna ukuphikisana laye bazizwe benokwesaba ngenxa yokuthi besabe imilitary. And uhlale sithi mthandana labo-general labobani bani. So engqondweni yakhe kathesi namhla sithengisa izinto azifisayo lazicabangayo ukuthi yena ngabe kuthiwa ngingu-president ine-different country ngase-America. Ngabe lami nje ngihlala amasotsha emathani nxa ngisiye e-airport ngiphuma ngamasotsha nxa ngingiyela ngiphuma. Nxa sikhangela nje ukuthi abantu athandana labo ngabantu abanjani ababukayo, uthandana noPutin, uyathandana nomuntu we-North Korea omathisa amasotsha ngendlela amathise ngayo, uyathandana nopresident we-Philippines abantu abacabanga ukuthi lowo umuntu yi-dictator.
Abakubandla lama-Democrats bathi uTrump ubezibonakalisa ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngo-2020. Bathi basahlolisisa ukuthi usebenzise imali enganani ekubukiseni ibutho lokunye akwenze ngosuku lokunanza uzibuse.